night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 19 ngompandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamuzi zeinsuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela ukuhlukuluzwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF.
Usikhanyiso ebengasomuntu ovumavumayo ukusetshenziswa. Usikhanyiso ngumuntu lwane besima esingathi thina obiza into njengoba ilokhu yikho khona osikhole state state.
Kambe isicoco esaphiwa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu besifanele na?
Hayi, la magqimbathi aphasekhanya ke ukuyazi ukuthi bonke laba abangenayo lo nyaka baphuma bahamba konke ofulefili bahamba laba bonke owawa.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigaba se-Premier Soccer League isifika komlindi uyagcina. Sihlaziya ingalane yemiklomelo silo Ezra Jesus Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamuzi zensuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela ukuhlukuluzwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kodwa sixoxele esiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Thembi Nkosi Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya, kulabantu bezano lapha endaweni yami eMathinothi endaweni yensuza kuward 11. Abahamba every sobhuku betshaya insimbi bebiza abantu bonke ukuthi sobhuku kabuye labantu bakhe. Betretenwa ukuthi umuntu wonke ongangeni ongadathi isikhundla kuzano uzaxotshwa kuyona leyo ndawo. Ngoba uward 11 lo uyiphathi kulamaplazi, amawadi asemaplazi, amaplazi. Abazaxotshwa amasabhuku lawo angafuni ukula joyina izano ukusebenzela izano bakhitshwe ezikhundleni kufakwe abanye abajoyina izano abasebenzela izano bazifake bona. So nokudla kubatshela abantu ukuthi kathe silonyaka yindlala nxa ungekho kuzano PF akula nto zayizuza. Ayabuya amarayisi kuzabuya ukudla abantu nxa vele ungajoyinanga izano awusozukuzuza. Kulabantu abazabuya futhi abahamba becheck-a ngomuzi ngomuzi nxa ungekho yaxotshwa kumbunyamalale. So lokhu sokusenza ukuthi kwethusele abantu bahlalele evalweni ye-violence esifuna ukuqaliswa yiZANU PF. Nilamabizo amadoda ayiwa commanda lezo squad lapha twa kulo Lawrence Ngwenya, sorry, twa ngulo Lawrence Ngwenya undoda ongkhona okhomanda i-mafia group yangkhona. Omunye nguPatson Nkomo, omunye nguMijanana Kwaimoyo. So yiba bahamba becommanda amagroup ona lawo eZANU PF ahamba esethusela abantu kulendawo yensusa.
Manje selike lazisa yini amapholisa?
Indaba leyi bahambile izakhamizi ukuyayifaka emapholiseni, amapholisa thiwa babhalanga lutho baphongukuthi sizabuya sizokhangela, but up to kathesa delokhu bemelele ukuthi khona amapholisa kakafiki. Ngoba amaphoza bathi kona into ezenziwa ngupolitics ngaleli zikampeni la thina sizingeni. But abantu bathi hayi abantu laba basethusela nxa uthiwa kuyaxotshwa amasabhuku wethu siyaxotshwa sonke endaweni sijoyine izano. It's no longer politics sokuyikwethuselana ngoba sikayigcina kusiba lo msindo. Manje amapholisa angikhona kafuni kulaleli ukuthi abantu bathini.
Umnumzana Thembi Nkosi Sibindi isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Umuyi umnumzana Sikhanyiso Ndlovu obekwe emathuneni e-Heroes Acre namhla wayesazakala kakhulu kwezemfundo wasungula izikolo ezithiwa zidekho ilizwe lonke. UNdlovu waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo ngomnyaka ka-2007. Wasuka kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2008 ngemva kokunqotshwa kukhetho lokumela isigaba sephelandaba Mpophoma. Uthe ephiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe ngolwesine iNational Hero Status, kwaba labanye abasolele inhlonipho besithi uMuyi ubengamelanga athole inhlonipho le. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko yelizwe umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Ye, hayi, isikhanyiso likhawe nendawo eziningi, umuntu ongathandiyo i-violence nje kuphela nje. Uyawela nje intweni ze-violence, iqiniso phela liyabe limele likhulunywe liyiqiniso, singambambathi. Ubuqhawe liqhawe sibili. Indoda yangenayo empini khona leya esasilayo eZambia, hayi liqhawe ngobana ngumuntu lwabe bekhangelelwe njalo wayefaka le mfundo wabuya lapho waba nesikolo sakhe sona lesi si-distance education. Kazeke bele impact kakhulu kangako kuzapho ukuthi hayi kunje hayi umuntu waye-reserved esenze emisebenzi ye-development lututhu yinto ayekhangele yona le nto ekuthiwa i-right to education. Ubuqhawe lobuyana ubonakala ngakho khona lokhu kwadlakala ngakho khona lokhu. Then political indlela le iqaliswa lapha i-MDC, he was one of the people ababegijima lapho besiyachisa amahhofisi e-MDC ngayo khona ukuyana lakho lokuyana kuyamdiliza umuntu ebuqhaweni bakhe. Kudingakala abantu bebe-clear bebekwazi abantu nxa bephile ukuthi kusasa into zena lezi abazenzele ububi ebantwini abantu bayazikhumbula abantu bephela kabakhohlwa. Kodwa anyway siyabonga khona lokhu ukuthi khona hhayi uphiwe lobo buqhawe kokuya khona ngale National Stadium benze emihle layo ekadeni. Baphumile odabengwa lapha nabanye, yena usalile lapha ne-respecta isignature kankomo. Yinto nje kade ihlalile laphana not ukuthi behlalele ukuthi khona hayi izane ilungile khonokho ekwenzayo. Khonokho nje uphela ukuthi uhlalile laphana wazama ukuthi khona kubunjani so abantu bebe into yinye lanxa phakathi kwendlu leyo kungelanto enhle eyenzakalayo. Ngiqhawe ngakhona lokhu ngoba umuntu ongafuna i-violence uyabe preachi into ethiwa yi-peace umuntu esimdinga. Umile usikhanyiso kazengethanda ukwenza ubudlwangudlwangu sokukampiyonwa lapha ngo-2013 ukuthi umbani uyakuba ngu-vice president laphana. One of the senior people azengexokozeli ukuthi la ufuna ukuyakuma laphana ukuthi bengu-vice president. Uzihlalele phansi wathi nami mina ngizabhekha ubani. Ngibuqhawe bona lobuyana umuntu ozimephisayo ongalabudlwangudlwangu ubuyibuhle khona lokana konke lekani umuntu esizibukayo. Literally usikhanyiso ngumuntu lwana bethuma kakhulu njalo umuntu ebekhangele kakhulu usiponywa izipa kusenziwa yonke into le yayisenzakala eZambia.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kwayenza ukubana uMongameli Mugabe engamkhethi ukuthi abe umsekeli wakhe yena elobuqhawe obusegcekeni njengokutsho kwakho?
Usikhanyiso ebengaso muntu ovumavumayo ukusetshenziswa. Usikhanyiso ngumuntu lwana bethima esingathi thina obiza into njengoba ilokhu eyikho khona osikhole state state. Ngakho-ke kukhona lapha babesehlulana khona kwabonakala mhlophe ukuthi khona bangachiya uSimon Khaya befake usikhanyiso kuyadingakala into eziningi-ningi. Kube kanti usikhanyiso wayemela iqiniso njalo kazengengene kuzanu wakhohlwa ngabantu bakibo wayemela i-ishu yemathebeleni. So ngezinye izinto zona lezana ezenza ukuthi khona echiwe ngaphandle kuyekhethwa umuntu njengompoko ongela le history ukuthi wazakala ukuthi wavelela ngapovelela. It's only known by izanu.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 AM laku-shortwave 4930-5940 laku-15455 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sendilijiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
S- Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyowoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho isandu kwethula umbiko uchazisa ukuthi kulamanye amalunga enu alokho ehlukuluzwa. Ubone ngani ukuhlukuluzwa nje mahlayana kumbe amapolisa alandela umthetho?
Ukuhlukuluzwa mahlayana nje ukuthi ungabona ithuba lokuthi uhlukuluzwe amalunga ewozi yalithatha yeqele phezulu. Singananzela ukuthi mhla ka 14 amapolisa asuka ayentumbane afika kwelinye ilunga lethu. Amethisa umlando ukuthi utshontshile. Yena wathi hayi kantshontshanga, kwangamaplan close ayivela e-central. Wasethina njengomuntu ongelacala kahambe la ayebona ukuthi kuthiwa watshontsha ngapha ngoba wasabamde wathi hayi sabe e-police station sizakuchasela yonke into. Uthe efika khona ngale batshintsha i-statement bathi hayi besenzela ukuthi uphume endlini ngoba sibe sikwathi singawutshela ukuthi sibophele kwe-woza uzaqasa ukuthi abangani bakho liye baningi. Babemethisa umlando ka-2009. Ilunga lethu elinye futhi empophoma lalandwa endlini lathathwa ngesemsizathu i-warrant. Nxa icala ufuna umuntu akuye ecourt awumniki i-warrant of arrest khani nengenhlanga zozikhangela ukuthi ithuba lokuhlukuluza amalunga ewoza.
Bengabe besenza njalo ngoba lingabesifazane?
Siyahlukuluza kakhulu ngoba singabesifazane njalo okunye lokuthi sikhonokho singabuthana sinqume ukuthi senza olusiyalenza. Vele ngathi khona ngakhangela nje ukuthi nxa ungowesifazane eZimbabwe uphangelwa phansi amalungelo akho ephula whether kusendlini lo kungathi ayephula wethu ungafuna ukuthi khona ulwele ilungelo lakho ubonakale uzimela. So njani ngeke bese siyahlukuluzwa isikhathi esiningi? Sihlukuluzwa ngxothi ngomama abazimelayo abazenze abalwela amalungelo abo.
Selayenza imikhankaso eminingi lingathi lina kuyaletha yini umahluko empilweni zabo mama ezindlini?
Thina njengabomama siyadala umehluko kakhulu omuhle kabezindlini zethu lakithi empilweni zethu ngoba asithi umntana nami seqotshiwe esikolo. Ngiyabe ngikwazi ukuthi isekelo sombuso lesithona kungumlando wahulumende ukuthi khona umntana nami athole imfundo. Nxa ngiyilunga lewoza ngelungelo lami ngilaziyo ngiyaqoqa abanye sihambe esikolo siyekhuluma nomphathi isikolo. Singavele simtshele umphathi isikolo ngokuthi wona ilungelo lami lithi uyabona sokulungile bayakulungisa ngoba akwazi bakhuluma ngabantu abadlalayo. Njalo babe kwathi singakhuluma njengenhlanganiso yehoza akupheleli khonapho. Singabona ngani asisukuthekanga siyadlulisela phambili bese kube education officer kumbe siye kuminister kwi-petition be-demonstration. Siyanikana imibono yokuthi yiliphi ilungelo eselephuliwe sihlele senzani ngalo. Nxa kuthi kuyadingakala ukuthi sigcine sesidinga amagqwetha siyemthethwandaba siyakwenza. So kuyaphumelela sibili kuyasiphathisa njengomakhosikazi ukuthi sihlangane sibe lo mbono omunye sibe lokwenza kona.
Libone ngani imikhankasweni iyanceda yini abanye abesifazane abangasibo malunga enu?
Abanye abantu labo uZulu weZimbabwe bayabenefitha ngenxa yokuthi khona i-SIT sehlisa ngama-45% abangehleli woza wonke umuntu wabenefitha. Singakhangela ukuthi khona even ezikolo nxa wethu mase ngasaxothaka abantwana bewoza umthetholwana wonke abewazi ukuthi kala lilungile lokuthi axothele umntwana ngoba uyabe sesephula isisekelo sombuso welizwe, which means sikhulumela labanye omama ngoba inhlupho zawo siyabe sithethi sazibeka obala sadinga ukuthi kube lokulungisa kulolo daba.
Inhlanganiso yakho yakufezayo?
Inhlanganiso nje yasebenza gadalala sibili ngoba indaba yamagates sathatha six years lokusebenza ngayo sisenza odayi-in kwaza kugcina ukuthi iziphathamandla zeze sakasiza kakhuluma bathi athi hayi sesizile ukhala wenu sesizayenza lokhu lalokhu bathi asikuthembi sifuna ukubona sokwehle ama-45% lama-65% elikhuluma ngawo ngifuna ukubona seyenzekile bathi hayi kuzafikezeka la kanye kwafezeka sibili okungangokuthi lakathesi ubudlelwane lothi lesiphathamandla zeze sabuhle kakhulukazi njengakathesi ukuhaba lodubo lakugesi kobulawayo basitelile ukuthi khona kule problem iphiwa nge-thermal power lama-fault angu-2 unlike uqaca waphonga u-2 kungala muntu ohloniphayo ukuthi i-consumer ifila njani iyazini. Sifathe sisekudlelwane lokuthi sona siyathola ukuthi udubo lwabo yiluphi ngoloko zenzisa kumbe ludubo olubhekane lelizwe yathi uma kule fault yi-fault akula nje singayenza basitele ukuthi hayi sizalungisisa sibekezele lathi sibekezele njengabantu.
Lilo mkhankaso lo wokuncedisa abathengisa izitaladini ukuthi bengaxotshwa kuyini okunye futhi elikwenzayo?
Bathi sisesibone ukuthi ama-stand ayaphuma silokukhulumisana nalabo councilor kathi ukuthi wena hayi lapho elibeke khona ama-stand abantu asuze bethole inzuzo ngoba uma ngikhuluma kunje ezinye i-stand ngobulawayo zisema-courts angeke ngisuke mina egodini ngethi ngema-courts khona ngale hayi which means lona umuntu akasatholi i-5 cents yametamatisi and bakhanya bayakuzisa ukuthi hayi into elikhala ngayo siyazibona nokuthi bahloniphe umuntu nje ukuthi lanxa kulokonakala kunokulokunye ongahambi kuhle asikhulumisane nasixoxaneni bengahlukuluza abantu siyabona nje ihlizwe lethu loduke kodwa bengathathi ama-frustrations akho njengama-leadership baphosele ebantwini endaweni yathi sixoxana ngalo ukuthi ona uthi o-G7 waphathela ama-exams into esiyalayo le sibe sinanzela ama-toll gates afuna imali ebantwini i-toll gate ngowathi unanzela uthi ona angila moda kodwa siyakunanzela ukuthi ona nxa itamatisi ukuthi lisuke lapha kufamu lidlula u-toll gate which means nxa uzolithenga ngapha wena sele imali enkulu zile babengalinanzeleli bona bathi i-toll gate iaffecta abantu imiddle class elezimoto.
Sibongela ukuxoxa lawe imali apha interview yethu ngavalele sabalale.
Ngiyabonga ngiyabonga abalaleli enthemba lami zasixhasa ekulwiseni amalungelo liwavikele isisekelo sombuso sikhona. Siyazikela abantu asisebenzisene. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyewoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu usigaba sePremier Soccer League isisiyafika komlindo yagcina ngoba sekusele imidlalo eyisithupha nje kuphela. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezemidlalo uEzra Chisa Sibanda ukuze sizwe ukuthi ubona njani okwenzakalayo njalo kozalwa nkomoni.
Kukhanya ke lonyaka ke linzima. Ngibone kathi sihambela ngoba khona le kuwo triangle ke i-triangle ngenye ke la incintisa laphana ukubana ke ithathe ke lo mdlalo phethe ngukhayindi lo ayikokele ayilenda. Kodwa ke kuzaba nzinyana ke iDynamos la esithi njalo sibone ichake iwawa 5. IDynamos uyayazi ukuthi ngalesi sikhathi kayisadleki. Ungazi uye phela ke umnyaka ungadliwanga. Into eqakathekile siyigame ezadlalwa phakathi kwayo iqembu leDynamos iDimbare le Chickenini eBuffalo Stadium koBulawayo. Yiyo esembona ukubana ke izabonisa ukubana uyathatha lesi sicoco mbani. Okwamanje ke asinesithi iDynamos ayisekho la nxa ichiwa ngemiklomelo eminingi. Sithi Chickenini sinqobile. Ziyathiyana sile 5 points kodwa ke iDynamos ungathi ingaphandle. Njalo sikhangele lo mfana lo ngu nomeni mapheza hayi uqeqishaze uhamba labafana abancane ke beplatinum la ngeke sithi ke esithi hayi sephumile umncintiswano ngakutsho ngalesi sikhathi ke Chris ikubana ke hayi usesekhona imidlalo ngoba imnene singakhala imidlalo leyi ifika ke ingaki 8-7 isesemningi kakhulu imidlalo asikaboni iqembu elizathatha lanxa yona iChickenini iphezulu
phansi. Khona ukubona njani, ubona ngani asekhanya yini amaqembu azatshaya phansi?
Hayi la maqembu athapha sekhanya ke ukuyazi ukuthi bonke laba abangenayo lonyaka baphuma bahamba wonke ofleli bahamba laba bonke owawa. Iqembu leya lenda njalo ke linqobile lapho ke lanqoba ke kanzima kuflemlili. Yabe lenda ziba mara ubona sebethwala kanzima ukuthi bangaba maqembu anyabo oflemlili. Kubonakala sokubana ke hayi ibhosi yehlile impela siliqembu ke esilisiya kogoqwanyawo ngokulinanzelelwe lonyaka linga iphephela kumele ngomnyaka ozayo utshintshe uxoxe konke labayikhokhelayo abakhulu abahlezi ezikhundleni ke badinga abantu abatsha kusukela kubadlali le nkokheli zangkhona.
UEzra Chisa Sibanda ingcwethi yecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni eLebelitane. Katika savuma ukuthi sehlukane kodwa singakehlukani ngesikhangele beselakho. Izakhamuzi zeinsuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela abathi yikuhlukuluzwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezano PF. Kambe isicoco esaphiwa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu besifanele na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vatereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.